inguquko zingaba khona kungaba lethuba lokuthi kugulinyiswane uma uhulumende izanu PF ingavuma ukuthi ibone lokho okubonwa nguye wonke umuntu ukuthi bona bebodwa ngeke balivuse leli lizwe. Uzakhumbula ukuthi bathethe ilizwe ngo-1980 liphilile balidiliza balibuya kwahlanganwa ngo-2009 kusiya ku-2013 lavuswa ngabanye bababuyisela sebelidilizile. Okuveza kahle kamhlophe ukuthi kabalandlela yokuthi babuse ngendlela efaneleyo. Bayakubona khona lokho kodwa bayakuvika balenhloni yokuvika. Kodwa isimo sokudilika komnotho sisho ukuthi bazavuma ngekhanda kuphela. Kumbe bazathathelwa umbuso ngabantu beZimbabwe ababe sebelambe kakhulu bengasafuni ukubekezela ukuthi kuyenzeka. Ngibona sengathi ithuba ngokunjalo likhona elokuthi kungakhulunyiswana ngoba sebebonile ukuthi hayi kangeke kubahambele. Njalo kuphelela kuPollard kuphela abanye bengekho. Akusoze kuncede. Kumele kube yiyo bona laba kuPollard, kube ne-MDC Alliance, kube ne-Civil Society, kube nama-church, kube naye wonke umuntu weZimbabwe ongancedisa ukuthi kwakhiwe iZimbabwe eyaphambili.
Manje pho njengoba sisizwa kuthiwa uMongameli usethethe ikhefu elenyanga yonke, kutsho ukuthi sokuzamiswa yonke into na azaphendwe?
Nangabe esakuthatha kalula kanjalo esiye ekhefini kunje, uzabona kahle ukuthi ilizwe kasomdlalo. Kuyofanele ukuthi sale ekhaya ikhefu lakhona kade ilithi lelo elithathwa. Angalithatha sale emzini wakhe ekhwekhwe, angithi yabe khona kuqhubeke kusezinto. Kumbe naye usethathwa usele eSingapore yakhe kwenye indawo kahlala. Kodwa nxa ekhona lapha ephume kuphela e-State House, kumbe ese-State House phela, ukhumbule ukuthi uhulumende lanxa upresident lanxa ethethe ikhefu usuka ehlala e-State House. Uvice President kayisebenzile e-State House. O-Ekhayo usuke esebenzile ehofisini lakhe, hayi kwelika President. I-State House yindawo lapho ubuswa ukhona, ohlala khona futhi. Ngakho-ke lanxa esendefini, esekhefini, uyabe ehlala khona. Kuyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe la nxa ekhona lapho esekhefini. Ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho, kuyabonakala izinto eziningi. Kuyachitheka yonke into. Asikwazi kunje ukuthi izikolo vele ziyavulwa yini. Abantwana vele alisoze benelisa ukuhamba. Siyakwazi abaningakade befanele bangene besiya kwenza u-Z0 kumbe kuthiwa i-ECD. Abasangeni abazali sebebadlulisela kumnyaka olandelayo ngokuba ingekho imali yokubhadala. Ukudla indlala iyakwesabeka lonyaka, akulazulu, akulalutho. Ngakho-ke kudingeka upresident abe full time ehofisini, ayeke nje umdlalo lo ukuthi kuthiwa kuyayike elifini. Kanti elifini oyekhefini ngangokade usebenza, usesebenze, akulalutho alusebenzele.
Siyabona ukubana ozaba esaphethe isikhundla sikamongameli ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Yena ophakathi kokulwisana lomkakhe. Manje pho kusetshenzwa njani nxa kunje? Akumelanga na ameceleni udaba lakhe lusahluzisiswa?
Emazweni acacileyo bekungenziwa kanjalo, kodwa leli alisolizwe ngendlela. Ngaphansi kwalohulumende ilizwe leli selibe kothiwa i-Banana Republic. Sungumdlalo nje ongayindawo. Ungakhangela abantu abakhona laphana phezulu kuhulumende balutshwana balomqondo okhaliphileyo ukuthi bangavusa ilizwe. Abaningi nje ngabantu asebahlalwa badinwa khona laphana kusuka ngo-1980. Ngakho-ke angiboni lutho olungasala luguquka khona lapho eselifini esekhethini upresident. Laba abasala abasekeli bakhe, hhayi labo kababoni lutho.